into ebuya kancane kancane kodwa vele sizafika esiphakeni sokuthi iyenduthi ngesethatha yikubona ke yona ngwa ngwa kuhulumende usekufakile wancuma ukana kona izinto eziningi zakhe kazibhadalwe ngayo izigi leyo including ama taxes lento ezinjalo nje lapho anti uchasile kodwa hayi besile contractual obligation lo muntu wasiphathela imishina eyokwenza ama i-passport lawo yikho bebelokhu besamekwa phana kodwa kusalungisiswa kona ukuthi hayi kuphume kona phana abantu bebuyele ukuthi yona nxa befika bengabhadala ngayo leyo izigi kumbe ama-dollar lawo ngoba anti abona okunye futhi kuthi yona siyakwazi ukuthi abantu abaningi ezindlini lapha sithwele wona ama-US dollar and nxa sithwele wona lawo ama-US dollar kusalungisa izinto eziningi kumele kube la ma-barrier change lento zonke esifana lazo nalezo nxa ufuna i-passport isebenzisa lelani US dollar beyifake emkameleni wakho uzithathele i-passport yakho nje kuphele kodwa kuzafika esibangeni sokuthi hayi US dollar labe ngasafunakali ngitsho
nube ngiyakubona sibili yathiseka
uhlupho babuchuma lilodube khonapho uhulumende osebenzisa i-reactionary approach nguye oyinkinga yena lesihlala sikhala ngayo kanti uhulumende oplani izinto proactive ubeza kubona ukuthi engakayifaki izigi athi khona ama-passport siwabhadala ama-US dollar silezikwelede zikabani lobani ngohulumende ohlelekileyo lo akukhangele ukuthi osilesikwelede se-China esinje okumele sisibhadale so abantu bakithi bahlupheka so asiqale nini ngale ifezi senza izinto ngalindlela kodwa bona bayabhudlukela athi nxa esephakathi sebone ukuthi isiziba siyatshona lesi ngikuso segalula sekamisa umlomo usefuna ukuyaphuma yikho anyona tesi ichuma selireactor ezintweni sokulithengisa ukuthi no lisukela ginya lingakalungisi ukuthi umphimbo unganani elifuna ukuginya kuwo ihlala nini phansi lingukhulumene njengoba useharare khonapho kathi litshona lisenzani ichuma amadoda labomama aliziboni yini into zenu zingakenzakali ngoba kumele libe lento okuthiwa libe farsighted likubone kungakafiki ukuthi ngomnyaka onje times sikhiphe i-US dollar sifake isikhi kuzabe kusenzakala manje lina lingena ngathi liliza impumputhe lisiyangisa kakangaka likwenzelani
khonaa
yikho ke enguhloyo ncube asike ukuthi kungena kuyimpumputhe into ezibonakeleyo zona zana yikho uhulumende nje kona hayi asoze sikhiphe amanye ama-currency lawo ka-one sizahamba siloku sisebenza i-multi-currency system ebekwenza khonoku ngoba ebesekunazelele khonokho ukuthi hayi kulento ezinjengazona lezi okumele ziqale zinjani zenzakale yikho into kodwa hayi eventually sizafika esibangeni sokuthi sizawuthi hayi akuphume wonke amanye amakhalazi la kusebenze yona izigi ngokwayodwa so yizinto ezicatshangelwe zona ziyana zihlale zihlalele phansi zakhangela ukuthi hayi kanti lokhu singakubamba njani lokhu singakuphusha njani so kunokuhlo yikho okwenziwe ngohulumende wakho kanye sibili ncube baba ukuthi yona sikhangele into ezinjalo yikubona siloku sile multi-currency system evumela ukuthi nanxa uleyes dollar buya layo nxa ule zigi buya layo kodwa kuma-passport abana yikade bethona hayi okwakade sisathathani iyes dollar kuphela kodwa lapho kuma-passport ngepressure esiyifakayo sizafika esibangeni sona leso ncube esokuthi kona sizawuthi hayi ole zigi ngabhadale ngezigi oleyes dollar ngabhadale ngani ngeyes dollar yikho lapho esiya khona ngoba anti into lezi zicubula ngokuphela everyday yikho phela amakhiwa athi khona a wise man is he who changes his mind akusho ukuthi nanxa wena ungafaka isinqumo sokumele umekiswe noma ubonte hayi isinqumo lesi asisebenzi ncube
ncube
ngithi ngokuliphepha lokho okungasebenziyo ubona ngayo umnikazi wakho ungangibona mina ngibuya ngiphethe ukudla ngingakudli ngithi dlanini dubelo lochuma khonapho kuyabe kuthengisa ukuthi ukudla lokhu kungabe kulethefa nxa ngingambuza uchuma ivalu yezinke elithe liyikhipha babuchuma iyiyo lanamhlanje lokhu ikhonapho yini nxa ingasekho khonapho yenziwa kuyini ukuthi ingabi khonapho uyabona ukuthi chuma kwesikhathi lalithi siyalithethisa uhulumende wenu lo ufana ustepfather ohamba afika athathe umama ekwazi ukuthi ulabantu wakhe abangupeni nxa esemthethe ngikhona seqalisa ukubona ukuthi ukusapota abantwana laba kuzaba yinto enzi ichuma lapha lisuke latatarika la bekumele ukuthi into leyi lingakayindawo liyikhangele ukuthi likweleta obani kumele libabhadale ngayiphi imali alibabhadali ngamazigi abantu elibakweleta selingikhona lisitshela ukuthi kulama-contract elawenzayo kuyathengisa ukuthi silivotela nje ukuthi khokhela nini kodwa kuyalihlula babuchu lingabanye nje kungamanye amazwe ngabe elizwi zayo alonke uhulumende wonke wezanu nalo lithi selehlulekile kufakwe abantu ababonayo ukuthi benza
ayisiki ukuthi ngetawona iziki kayisebenzi kube lalavali ivali yayo ilokhu ikhona phana lapho eyangena ngayo khona u 13.56 ngenxa yokuthi wona ibhekwe iligolide igolide siyakwazi ukuthi wona world over isifemu eli moment ngakho-ke yikubona ingasoze iluze ivalue esiyetha so abantu abayidawuthayo ukuthi iziki imi njani akubuye ubone even ezitolo lapha isathenga mnandi sibili nxa ungena ulayo uyathenga sokuthi izinto ezisebhaqa sibili ngenxa yokuthi khona ilokhu isiselani ile value ngathi isikhuma sobe sikhangela bona lapha osomabhizinisi ababefuna ukuthi bebekhweza befaka ama-rate angayisiwo ukuthi kona sithi hhayi singayenza into enjalo ekubulalana sodwa ngoba into ezi kaningi-ningi sizibulala thina sodwa asibulawa ngomunye umuntu oyabe ephandle